Lokho kuza ngesikhathi uhulumende eyazise ngokusungula uhlelo lokuhlaba abantu ijekiseni lokuzivikela ku-COVID-19 olugoqela abaleminyaka elithumi lambili kusiya phezulu, iningi kungabantwana besikolo, lona olusungulwe izolo mhlaka 21 Mbimbitho. Omunye walaba bazali ngunkosikazi Bahle Nyathi wasemzini weBluffville eHarare othi lokhe engakuzwisisi ukuthi kungani kumele abantu bahlatshwe lelo jekiseni lanxa walihlatshwa yena.
Hayi, mina kodwa ngu-understand lokho ukuthi kuthiwa abantwana behlatshwe ivaccine, ngoba even lathi ebadaleni vele zange ngu-understand. Lanxa sahlatshwa kodwa hayi, vele sekuzwisisa okwinto kwakhona. Sesiphungukwenza nje ukuthi njengoba kungumthetho we-government, kodwa aku-understandeki lokho ukuthi sivume ukuthi abantwana behlatshwe ivaccine.
Uthi akavumelani lo daba lokuthi abantwana balihlatshwe lelo jekiseni unkosikazi Nyathi, esithi ngoba kulokhe kungakabi lolwazi olwanelayo ngalo, abanjengaye besemnyameni ngokusebenza kwalo.
Ngoba nxa kuhlatshwa abantwana kwamfana, umntwana angenwa umkhuhlane futhi weseqalisa ukuhluphe segule sesenzani.
Umnumzana Raphael Phiri waseHarare uthi ufisa ngaye uhulumende uyacaca kulokho okungenziwa ebantwaneni abavele bephila leminye imikhuhlane engathelelanwayo njalo ingelapheki.
For example, ule asthma, kuyini okunye okungenzakala ukubi sibekwazi kulokuthi abantwana baphokuhlatshwa nje plus abantwana asuze bakwanise ukuthi bakhulume abanye bakhona ukuthi bayisima kanjani. Akuhlatshwa yes, sivikele i-COVID, but lakho siyafisa ukuthi ngabe siyakwazi ukuthi i-effect yakhona yalijekiseni abayihlatshwayo yini, tunovele inxa yezigulela ele mikhuhlane vele kanjani.
Kodwa uhulumende uthi abazali kabangesabi, bavumele abantu babo balithole lelo jekiseni lokuzivikela ngoba lingelangozi. Umnumzana Thaunga Nandoro, isikhulumeli sogatsha lwezemfundo ye-primary le-secondary, ulandisa kabanzi ngalokho.
Because these vaccinations have been seen to be safe and they will also assist us in managing the spread and the prevention of COVID-19 within our schools, also within the communities. We want to make sure that all our schools are COVID-free when we open schools in next term.
Ngoba la amajekiseni ahlolwa atholakala ukuba alungile njalo ezosiza ukulondoloza ukusabalala lokulondoloza kwalezi gciwane ezikoleni zethu kanye lasemphakathini. Sifuna luphele lolu bhubhane lwe-COVID-19 ezikolweni zethu nxa sezivula kuthemu ezayo.
Lolu hlelo olusungulwe nguhulumende lokuhlaba ijekiseni lokuzivikela ku-COVID-19 kulabo abekade bengakahlatshwa lwehlukaniswe ukuba lwenziwe ngezigaba ezimbili. Esokuqala kungesisungulwe mhlaka-21 Mbimbitho, sizophela mhlaka-4 kunyanga kaMabasa. Esesibili sona sikhangelelwe ukuqala mhlaka-2 ngoNkwenkwezi kusiyafika kumhlaka-15 wenyanga inye. Uhulumende uthi uqhuba lezinhlelo ngenjongo yokufuna ukukhuphula inani labavikelekileyo ngokwaneleyo elizweni ukuze anelise laye ukufinyelela isilinganiso esikhangelelweyo umhlaba wonke jikelele sokungama-70% sabasebevikelekile ngokugcweleyo i-global herd immunity kusiyafika inyanga kaNhlangula kuwonalo umnyaka ka-2022. Ngimele i-Studio 7 ngiseHarare, ngingu-Mavis Gama.